imihloliso iqalile elizweni ngomvulo kubafundi abaloba iphepha elebiology ku-O-level. Ukuthi abe-A-level balobe iphepha lesikhiwa lele-physics. Abenhlanganiso yababalisi eye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, bazise ukuba abaphathisikolo labasekeli babo bacine bengena endimeni ukuncedisa abafundi ekulobeni imihloliso. Umkhokheli we-Amalgamated Royal Teachers Union ATUS, umnumzana Obed Masaraole, uthi inhlolisiso eyenziwe inhlanganiso yakhe iveze ukuba imihloliso incediswa ngabantu abasebenza ezikolo, hatshi ababalisi.
Both teachers and learners are failing to make it back to the schools, with some schools which are supposed to have a staff complement of almost 22 teachers only having 3 in attendance. And this is what is more common in most of our schools, where we only have the school head, the deputy and the senior teacher being present. The learners are also struggling to make it back, and we are worried that some are even going to fail to write the examinations.
Ababalisi labantwana bayehluleka ukubuyela ezikolo. Izikolo kumele zibe lababalisi abangamashumi amabili labathathu nje kuphela. Kuyasijanisa ukuba abanye abantwana bazehluleka ukuloba imihloliso.
Lokhu kugcizelwe ngesinye sakamuse Harare, umnumzana yebhedi Nkomo, yena olomntwana oloba imihloliso.
Andiyabona kathesi ababuyanga kuma-exams ngenxa yokuthi abala mali amatisha lawo. Izikhwama zisila mali, ikhisimusi lekhefu ikhefu elidlulile elekhisimusi ithethe imali yonke. Abala mali kathesi ukhuluma esukuyenzayo, ngoba le ama-RTGs ayikwani. So uhulumende kabona ukuthi nxa efuna ukusebenzisana kuhle nabantu yabo kungabe uyaqhubekela ngokubanika i-U-Stone.
Kodwa isikhulumeli sohlangothi olulawula ngezemhloliso olweZimbabwe School Examination Council Zimsec, unkosikazi Nick Dlamini, uyakulandela lokhu esithi imihloliso ilotshwe kungela kuphazamiseka.
Imbaliso ye-ordinary le-advanced level iqalisile izolo ngomvulo elizweni jikelele. Abafundi bonke lababalisi bebekhona esikolweni bebhalisa kumbe bebhala, and sikhangelela ukuthi bazaqeda khona ngokuphela kwakaJanuwari. Yonke into ihambe kuhle izolo, and sikhangelela ukuthi kuzabe kulokhu kunjalo beze beqeda.
Inhlanganiso zababalisi zithi ababalisi bazaqala ukutshengisela nxa umongameli esekhiphe usuku olutsha lokuvulwa kwezikolo. Bathi iholo labo lamadola azinkulungwane ezingamashumi amabili lanye 21,000 RTGS ngenyanga lithi kungakhishwa izimali zemithelo lezamapension lisala likumadola azinkulungwane ezilishumi lane 14,000 RTGS, okuyimali elingana lamadola emelika angamashumi ayisikhombisa 70 US dollars ngesilinganiso somkambo womnyama. Umphathintambo wezemfundo umnumzana Paul Mazima utshele ibandaba le-Newsday ukuba uhulumende akasoze aholise ababalisi abangayi emsebenzini. Ngimele i-227 Harare, ngimlondolozi Ndlovu.